emelika ukuthi ibakhumbuze ukuthi hayi kukhona okungahambi kuhle eZimbabwe, futhi ukuthi bacala nje ukuthi no-a-a kasiziseleke-ke kulabo lanxa umgabe sewafa nabanye bakhe ababe kuma-targeted functions sekafa. Wathi sivuselele ngokubakhumbuza ukuthi hayi nani elibuya lizejabula lapha e-Amerika sizalimitha amavisa, ngoba nakukabi le nguquko abayibonayo njengama-American ukuthi-ke ingaba yinguquko etshengisa ukuthi kungaba lobudlelwana obuhle. Kakusenge kube khona phela, ngoba singakhangela-ke kuningi okwenzakalayo eZimbabwe. Abantu abathi nabezala umthetho basithi ukuthi emthethweni kuyabe kukhuluma eyinto, kodwa-ke ngokwenziwa kwakhona kuyabe kusenziwa ngendlela ethiyeneyo. Khonokuhlana-ke kuyahlipha, ngoba imithetho kufanele ukuthi uqondise ulawule wonke umuntu, kodwa ungabona umthetho sekulabanye obalawulayo abanye ungabalawuli. So abanye ababe bebukile njengama-Americans kuyabakhathaza khonokho, ngoba nxa umuntu oyedwa kumbe ababili eZimbabwe bakhathazekile, laba ababukele omakhelwane nabanye babe bekhangela ukuthi kathi imkhathazelani yena lowo oyedwa kumbe ababili. So abantu bezimbabwe abaningi bangabe bekhathazekile ngomumo okhona elizweni. Betshengisa ukuthi lowo mumo ungaba ngcono kumbe ungaba ngameno nxa kungukuthi ibandla elibusayo seliphumile. So bona abantu abakhathazekileyo umkhosi abawuhlabayo uyazwakala uze ufike kubomelinga khonale. Besesibuya-ke kwezokhetho. Kwezokhetho-ke nxa kulo khetho kwakufanele ukuthi kube nomthetho oyabe uvuke ukuthi uzabandelwa nguye wonke umuntu. But ungabona sekufuna nokweqiwa kwemithetho, kumbe uyabe seqiwa usenziwa i-ZAC kutho ukuthi i-ZAC iyaphambanisa, kumbe uyabe seqiwa usenziwa i-Ministry of Justice kutho ukuthi i-Ministry of Justice iyaphambanisa.
Ukuncitshwa kwabantu laba amavisa ubona kudala ukuthi baguqule izenzo zabo yini bababhebhe? Ngoba siyazi ukuthi kulezi jeziso zeMelika ezikhona, kuye kwaba lezi jeziso zeBhilithane o-European Union, kujeziswa abantu bezanu-PF kodwa akula nguquko ezwayo esiyibonileyo.
Uyabona, mina mbonani izijeziso lezi nezokukhumbuza labo abaphambuka endleleni ukuthi hayi bazinikelani kuphenduka endleleni nanxa bangabe baguquke. Phela ukuguquka kuya ngomziyangedwa womuntu. Omunye umuntu uyantshontsha abotshwe avalelwe ejele, kuyikuthi ukuvalelwa kwakhe ejele kufanele ukuthi aguquke, kodwa ayephuma ejele engaguqukanga. Kodwa kakutho ukuthi ophambanisayo-ke nxa ephambanisa angabotshwa ayejele, sokufuza ukuthi hayi nxa sibhambanisa kwesika siyekeleni ngoba vele ngaze lihambe ejele kaguquke. Kodwa okuthi ofika uthiwe lapha yikuthi ukhangela imithetho yamazwe ngamazwe ukuthi kambe kuyini okuyenziwa ngamazwe omhlaba ukukhumbuza uhulumende weZimbabwe ukuthi kukhona okungahambi kuhle. Kuyafana nje lokuthi ungakunanzelela mpingamili kule ripoti yesathu asephumile, sibonile izithatha amandla zikahulumende-ke ziyifuna kakhulu le ripoti, baze bakhanya-ke abanye sebezidifenda ngoba isadakhi yenza ukuthi hayi thina sizakuma le ripoti eyabantu esibathulileyo.